Okay, ngiyabonga dadewethu. Ama-programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adreswe ngubaba uMongameli President. Ama-judges symposium ibi-workshop adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutraina ama-judges aweZimbabwe ukuthi ahambelane lama-judges awe-region akwezinye indawo. Benikani imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama-judges. Lokuthi bekwanisa ukucubungula amacala lana nzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe benikene imbono lamanye amajazi. And kakhulu ilokhu zeni iprogramu leyi ibiqakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana lakwamanye ama-region ama-judges, ngoba wonke ama-judges ade khona akamanye amazwe, but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa i-workshop kwama-judges ethu eZimbabwe ukuhambelana le vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe. Nalo kubuye le economy adinga finance lakho bekule ngcitshi zonke ama entrepreneurs lamanye ama bankers labo bonke nje izikho abeka hulumende abe finance bekhangele bekuhlomisana ngomumo womnotho economy yethu yelizwe. Yabona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu sabotage ye economy ukuthi beze banika example omongameli yokuthi ehotel imili eyi-1 ungayikhakhuletha kuhle ikwana imbuzi eyi-1. So kusho ukuthi ngelanga ama delegates ade khona athi befika ama 200 kusiya ku 300. So each delegate ube sidla imbuzi ezingu 3 ngelanga, each delegate kubuye ku bedding because of rate. Umuntu oyi-1 ube lala ngemali ekwana inkomo. Ubona ukuthi khona bo if conference le binge 3 days ungakhakhuletha, ubona ukuthi ama rates abantu abasebenzisa abe sengama rates lana angahambelani le economy ungane abantu bayasupportage. So izinto zonke lezi zathi kukhulunywa ngazo ku economic forum leyadi khona adikhokhelelwa ngu minister uMthuli Ncube. Ngiyabonga.